Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Lichona njani mtwaka zomu se ola mugela emoye ni ngolesi vili mshaka 15 ni kunsangu la 2021 ni nguntunga milinku mo. Enda benize tulamsa nje kupupe abantu abathathu nge-COVID-19 kuleli izolo njalo kwatholakala abalikhulu lamachumi pose amabili 118 belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi amalokitshi abalisa inkulumane iemakhandeni kanye le-North End yiwo asehlaselwe yi-coronavirus ukwedlula zonke indawo koBulawayo. I-Reserve Bank of Zimbabwe yethule amagama amankampani agoqela i-National Foods wona ethi izawajezisa ngoba echaphaze imali yakwamanye amazwe ewathola kuhulumente. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ilizwe lingene kusuku lwesibili namuhla ngemva kokuba uhulumende eqinise imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus uzulu eziphilela nje njengensukwini ezisebenzela. Kubhubhe abantu abathathu ngomkhuhlane lo eZimbabwe izolo njalo kutholakale abalikhulu lamachumi phose amabili 118 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebebhubhile laya kunkulungwane lamakhulu aphezu kwayisithupha 1635. Asebebanjelwa umkhuhlane bona sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amane 40,077. Abantu abahlatshwe ijekiseni yalomkhuhlane eyakuqala izolo bangu 421 kuphela, kuthi abahlatshwe esibili lapho bangu 724 kuphela. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 693,568, kuthi asebehlatshwe esibili sebengu 411,635. Kumbiko olwethu leizolo ntambama ugatsha lwezempilakahle lwazise ukuthi kulamalokitshi amathathu asehlaselwe yilomkhuhlane ukwedlula zonke indawo koBulawayo abalisa inkulumane iemakhandeni kanye le-North End. Kodwa lanxa kunjalo inengi kulawa malokitshi lithi lisemnyameni nje alazi lutho. Kubika ubathabile Masuku.
Uhulumende wazise izolo ukuthi amalokitshi womathathu yiwo alenani labantu abahlaselwe yi-COVID-19 ngobuningi koBulawayo kulezi nsuku, njalo asasibayeni sinye lendawo ezifana leChiretsi, iKariba, iKaroi leKwekwe, zona ezivaliweyo sikhuluma nje. Kodwa lanxa kunjalo abantu kukhanya bengagqizi eqhakala, nanku beqhubeka nje ngempilo yansuku zonke kungelani lokuthi uhulumende useqinise imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane kusukela izolo. Isakhamuzi senkulumane inkosikazi Sanele Moyo uthi inengi alilalwazi lokuthi ilokitshi leli ngelinye eliqanjiweyo elisengozini enkulu.
I-lockdown le ekhona ikhona emaphepheni, kodwa thina siyibone lokho kufanana izigadela lamakhombe la angavunyezwayo angasiwo kazukhu lokho esigwane sisigade. Thinizwa khathi sizokuthiwa inkulumane layo i-hotspot area ye-COVID-19, kodwa thina abahlali bakhona ngale asilalwazi ukuthi khona sibe kwasikithi i-COVID-19 ibahile.
ukudingisisa okwenziwe yilumsakazo kobulawayo kuveze ukuthi abathengisayo bebezisebenzela njengenjayelo njalo amapholisa ebengabonakali emigwaqweni. Isakhamuzi unkosikazi Prim Mpofu uthi lanxabe wesaba umkhuhlane lo kunzima ukuthi bahlale phansi ngoba kumele baphandele imuli zabo.
I-lockdown ifakiwe siyakwazi kodwa kunzima ukuthi silandele lokhu ngoba thina nxa singasasebenzanga awuli. Esiza kwenza ukuthi sigqoke amamaski sisebenza ngoba vele akukhanyi lutho olukhona. Abantu bagcwele emgwaqweni akula ma-roadblock wonke umuntu wenza okwakhe.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Dumisani Sibindi uthi kulokhe kulokuminyana kwabantu emabhasini ezupho khona athi kulakho ukumemethekisa i-COVID-19.
Akwakathesi thawuni thina siyazingenela. Akula ncwadi, akula ma-roadblock. Siminyana kuphela kuzupho khonapho sisetha. Ningazi ukuthi kathi mhlawumbe wayo kuthiwe ama-church avalwe. Kuyona vele i-corona yangikhona ivele igcwele ebhasini abantu beyikho ababuthene khona. Ema-church kungcono kule social distance.
Umqondisi wesibhedlela sempilo usikhwica mfundo solwayo ongwenya uthi ubhubhane lolu solukuhlandla lesithathu ngakho uthi uZulu kumele aqaphele.
Ubhubhane lolu sokusehlandleni lesithathu ngapha kobulawayo enkulumane emakhandeni the-northern suburb yikho soluvimbe khona kakhulu kodwa siyalixwayisa ngoba ubhubhane lolu soligcwele indawo yonke solumemetheke kakhulu lizibambe.
Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle lwethule umthetho we-statutory instrument 170 namhla okumele ulandelwe ngesikhathi lesi kuvalwe ilizwe. Imota ezithwala abantu akumelanga zidlulise inani elivunyelweyo kuthi lapho abantu besehla kufanele imota igeziswe ingakaze ithwale abanye njalo. Amabhizimusi azavula kusukela ngehola lesitshiyagalombili ekuseni avalwe ngehola lesithupha ntambama. Imbuthano yonke egoqela inkonzo isimisiwe ukuthi izimfa zivunyelwa abantu abangamashumi amathathu i-30 kuphela. Indawo ezigoqela iHurungwe, iKariba leKwekwe lapho okubhahe khona lolu bhubhane kuzabe kule migoqo yekhefyu eqala ngehola lesikhombisa ntambama u-7 PM kusiyafika ihola lesithupha ekuseni u-6 AM. Indawo zonke zokufundela sezivaliwe uma uZulu engalandeli lokhu kulezi jeziso ezikhona ezifakiweyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
I-Reserve Bank of Zimbabwe namuhla iyethule uluhlu lwamagama amankampani alitshumi lasishiyangalombili 18 lisithi asebenzise buchapha imali yakwamanye amazwe ayithole kuleli bhanga phansi kohlelo lukahulumente olwe-Foreign Currency Exchange Auction System. Ngokunjalo ibhanga leli lithi lizawajezisa lawa mankampani. Kubika uMavis Gama.
Amankampani la abalisela iNational Foods, iGeorgia Petroleum, iTetola Investments, Africa Steel, Westville Investments, Flicknick Enterprises, Jewel Valley Commodity Brokers, Faircloth Investments, Glenlass Trading, Le Natural Stone Export Company. Amanye njalo abalisa iNewvet Trading, Firebrook Investments, Classic Energy, Clorex Energy, Eplochem, Mutare Mat, Soske Fuels, Kanye Leukemia Investments. Kumbiko awethule lamhla usibalukhulu we-Reserve Bank, umnumzana John Mangujika, uthe amankampani la ephula umthetho we-Statutory Instrument 127 olawula ukuthi imali yakwamanye amazwe ayitholayo emkambo kahulumende kumele isebenze njani. Umthetho lo uthi abayabe betholakale besebenzisa imali le ngendlela engayisiyo njengamankampani lawa bazajeziswa ngokubhadaliswa imali engena kusigidi 1 million Zimbabwean dollars. Kuthi amabhanga azatholakala lawo esephula umthetho azahlawuliswa i-5 million Zimbabwean dollars. Lumsakazo uxhumane lomkhokheli wenye yalawa mankampani eNational Foods Private Limited, umnumzana Mike Lashbrook, yena othe akanelisi ukukhuluma ngalolo daba okwamanje. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Jafet Moyo, uthi akuba mangalisi bona njengoba bebehlezi bekhuluma ukuthi abamabhizimusi kabaqhubi kuhle imisebenzi yabo.
Sivele sikwazi ukuthi abamabhizimusi bayajoyina ndlela indlela abenza ngayo ibhizinisi kasiyo ndlela esingathi ngesilungu is sustainable.
Umoyo uthi akhona amanye amankampani amakhulu angaqanjwanga amele lawo avezwe njalo ajeziswe. Isakhamuzi sebubi enyakatho yemandebeleni umnumzana Zakaria Nkomo laye upha umbono wakhe.
Ngabantu abaziyo ipolitiki zabo lezi ezilula kakhulu elokhe besazama ukubamba abantu bezimbabwe ngamanga yibo aba-abhyuza iforest leyo.
Phansi komthetho we-statutory instrument 127 wona osolwa ngabanye abamabhizimusi abazatholakala besala ukwamukela idola leZimbabwe kumbe bethengisa ngentengo ephezulu bazahlawuliswa imali engange 50,000 Zimbabwean dollars. Ngimele Studio 7 ngise Harare, yimi uMavis Gama.
Uhulumende ubikwa esephikisile ukuthi uhluthunele isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-OSISA umnumzana Sipho Sami Malunga labanye bakhe ipulazi sithi livele ngelakhe ngoba walithathela umlimi omhlophe. Ekhuluma lephephandaba leThe Herald namuhla umnumzana Richard Moyo oyisiphathamandla sikahulumende enyakatho yemandebeleni uthe mhlawumbe umalunga labanye bakhe ababalisa umnumzana Zephania Dlamini lomnumzana Charles Moyo bathenga okunye okuseplazini leli hatshi umhlabathi ngoba wonke ngokahulumende kusukela ngo-2004. Kota umalunga ulobe enkundleni ye Twitter sithi ngempela iplazi ngelakhe labanye bakhe njalo uthe balencwadi ezikufakazayo lokho. Uthe bazaphikisa lolu daba endaweni ezifaneleyo. Umalunga indodana kamuyi umnumzana Sydney Malunga owayelilunga ledale lephalamende njalo owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezipra. Umthethwandaba weHarare ubikwa ufumane izigebengu ezidumileyo elizweni eziyisishiyankalombili ezigoqela uThaji Abdul zilamacala okugadla izikhali ngaphandle komthetho. Lokhu kwenzakala ngesikhathi zidlela evalweni izakhamizi zeGwanda ngenxa yesigebengu ezihlasela ngemibhobho amabhemba lezinye izikhali. Kubika uAlbert Ncube.
Abahlali beGwanda esixoxela abo bathi abasabugudu ubuthongo ngenxa yesigebengu lezi ezintshontsha zihlome ngezikhali okuludubu olusabalale ekuqaleni komnyaka njalo kuqhubeka ludlondlobala. Ezinye izigebengu lezi zibikwa zingotsheketsha bemba igolide ngaphandle komthetho endaweni ezitshiyeneyo kuleli dolobho. Unkosikazi Duduzile Masilela ongumhlali weSpace Corp North Ward 5 uthi sebelala bengalele.
EGwanda sesiphilela evalweni sisesaba ubugebenga osobukhona phakathi komuzi wethu. Sekulaba nezigebenga ezihlome ngemibhobho langamabhemba ezingenela abantu ezindlini.
Umnumzana Morvin Dube wayizikhulumeli senhlanganiso yabahlali eGwanda Residents Association uthi osekwethusa kakhulu ukuthi lezi zigebengu sezihlomela ngemibhobho.
Sikhulumisene namapolisa sathola ukuthi hayi bazazama by all means ukusincedisa.
Umsekeli kameya wedolobho leGwanda umnumzana Ponalo Maphala ongukhansila kuward 6 uthi izakhamizi ziba sengozini lapho kuthona ilanga.
Sekulabantu abazibiza ukuthi ngona besquad babe bebonakala nje behamba ebusuku akusahanjwa sekule curfew kule ndawo lapho esihlala khona. Siyasitshela abantu ukuthi lengahambi nxa sekusebusuku sibalekela khona ukuthi khona mbeni angeke adlule umuntu.
Uthi kuyadingeka ukuthi amapolisa abhotabhote njalo nje ebusuku ukuze lezi zigebengu zibanjwe zijikelwe emajele.
Abantu bahlukumezekile lapho ewadini abasakwazi ukuthi kona bayenze njani isigaba sihlaselwe ngendlela engasiyo abantu abasaphilayo ngendlela ekhona
osaphethe isihlalo sesikhulumi samapolisa ezansi emandebeleni umnumzana Thabani Mkhwananzi kaphendulanga imbuzo esimthumele yona ngalolu daba kuviki edlulileyo amapholisa abike ukuthi adinga izigebengu ezine ezihlasele izakhamizi ezimbili ngezinduku zathatha imali labomakhalela ekhukhwini ekupheleni kwamabasa amasela ehlome ngemibhobho ahlasele isitolo sakomtengeni esbizcop atshontsha imali engena kunkulungwane ezingamakhulu amahlanu 500,000 rand kusenda lwephephandaba leherald lithi umthethwandaba namhla ufumane izigebengu eziyisishiyagalolunye 9 zile cala lokuthwala imbhobho ngaphandle komthetho izigebengu lezi zibalisa uMusa Touch Abdul Libhati Mpamanga Prince Magodza Godfrey Mpamanga Charles Lundu Rudolph Kananga Innocent Jairos Tapiwa Mangoma lo Carrington Marasha udubo lwezigebengu ezibamba inkunzi ngemibhobho lezinye izikhali lolubhahile kakhulu elizweni ikakhulu endaweni ezifana lakobulawayo egogo lasegweru lapho amapholisa asefake khona umthetho ovimba abantu ukuthwala izikhali ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni egwanda ngingu-Albert Ncube
Yebo 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 mthokazi omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM namhla sixoxa ngokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 sikhangela njalo inhlelo ezikhokhelwa ngabatsha ezifundisa uzulu ngokuqakatheka kokuyobhalisela ukuvota kukhetho luka-2023 silukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike ngo 8 ntambama
Inhlanganiso yamagqwetha ezansi yezwekazi le-Africa e-SADC Lawyers Association ithi ikhathazekile kakhulu ngokungenela kwezombusazwe endabeni zokuthethwa kwamacala emithethwandaba ikakhulu eZimbabwe kubika uThuso Khumalo
Umkhokheli wenhlanganiso ye-SADC Lawyers Association umnumzana Stanley Nyamanindi uthi ucwaningo abalwenzileyo lukhombisa ukuthi iyanda imikhuba yokugxamukela kwahulumende endabeni zokusebenza kwemthethwandaba. Uthi ubufakazi butshengisa ukuthi abaphikisana lohulumende bancithwa ithuba lokuhlawula imali ye-bail loba kusegcekeni ukuthi asikho isizathu sokwenza lokho. Uthi ezinye izigwebo ezethulelwa abaphikisana lohulumende zikhomba ubala ukuthi omahluli basebenza ngokwesaba nokutshelwa ukuthi benzeni.
Zimbabwe, we are witnessing obviously attacks on the judiciary.
Kuningi ubufakazi esibubonayo obokuthi kulokungenela kwabezombusazwe ekuhlahlulweni kwamacala alabo abaphikisana lohulumende.
Obviously, the challenge is that they may be compromised in their independence.
Lumbiko uphuma kusanda kukhululwa amalunga ebandla le-MDC Alliance umnumzana Last Mayingahama lo mnumzana Thungamirai Madzone abebegwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka engamashumi amabili ngecala lokuthi babulala ipolisa kodwa umthethwandaba we-Supreme Court usubakhulule osekwenze kwavela ubala ukuthi ukugwetshwa kwabo bekuthintana lokuthi bangamalunga aziwayo awebandla le-MDC Alliance umnumzana Nyamanendi uthi iyabakhathaza kakhulu imizamo yokuguqula isekelo sombuso kungalandelwa indlela zombuso okhululekileyo eza kwenza kungaphiwa amandla amaningi ezandleni zababusi lenhlanganiso esisole njalo lokhu ethi kwethuselwa nokuthethiswa kwabahluli abethula izinqumo ezingathandwa nguhulumende awukapholi maseko umphathi ntambo ogatsha lwendaba zemithetho umnumzana ziyambi ethula amazwi aqatha kubehluli abethule isinqumo sokuthi akukho emthethweni ukuthi uchief justice Luke Malaba aqhubeke sebenza sekwedlule isikhathi sakhe sokuthi ayiphumula inhlanganiso yamagqwethale ithi lokhu kuphazamisa omehluli ukuqhuba umsebenzi wabo bengesabi muntu isikhulume sebandla lezaphu kwele-South Africa umnumzana Khanyisa Zinkala uthi okukhulunywa ile nhlanganiso yamagqwetha kuqotho njalo labo bakhathazekile ngakho
zakubuyelwe back ku-constitutionalism ihlonitshwe i-constitution yesizwe kungabi ukuthi abantu sebesenza santando ngqondo baphule iconstitution. Sisola kakhulu lokwenziwa ngamaparlamentarian ukuvota on izinto eziyabe zivele zona ngokwazo zingekho ngasemthethweni. So sithi thina njengoba 2023 ebuya singuzaphu, sithi thina abantu kabakhethe ibandla elizakwazi ukuthi libamele libuye njalo lihloniphe umthetho sisekelo wesizwe.
Le yinto egcizelelwa nginobhala jikelele lwebandla le The Patriotic Front umnumzana Andrew Nyathi, yena uthi buningi bufakazi bokuthi uhulumende uyagxamukela endabeni zemthethandaba.
Uma umsekelo sombuso sithi kakwenziwe so wonke umuntu kalandele khonoko, kuhlanganisela labo naba abaphatha umthetho, kakula muntu ongaphandle oro ngaphezulu komthetho. Kungabi labantu ababona ngazathi bona bamele baphile besembusweni baze baye kufa besembusweni. Hayi, akunjalo.
Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Inhlanganiso ezikhokhelwa ngabatsha zezikhuthaze abasakhulayo ukuthi baphatheke kuhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho luka 2023. Isiphathamandla senye yalezinhlanganiso, iCitizens Manifesto, umnumzana Ashley Funye uchazisele uMike Wobe weStudio 7 ukuthi kungani kuqakathekile ukuthi abantu babhalise.
Ukubhalisela ukuyavota kuyinto eqakathekileyo ngaseregistile ukuthi uyevota uyabusukwanisa uku-electa ama-leaders. Yikho lapho esidicyida khona ikusasa lethu lekusasa labantwa bethu. So ukuvotela ama-leaders kuqakathekile ngoba yibo abantu abazamake sure ukuthi ama-policies aza-influence ikusasa lethu azahamba kuhle.
Sizwa inhlanganiso ezithiyeneyo zisithi akukaphumi abantu abaningi besiyobhalisela ukuyovota. Abantu abasakhulayo bakhanya ngani abakwamukeli lolu hlelo. Kuyini okwenza ukuthi abantu abasakhulayo bengaphumi ngobuningi babo beyobhalisela ukuyovota?
Hey, ama-youth yiwo ale majority when it comes to population in Zimbabwe. Ukuthi bona bengaregistri bevota, it's a very big political statement. It affects ikusasa, even election ngokwayo. Ngokubona kwami into esiyenza ukuthi ama-youth engabi esebafaka i-effort ukuthi eregistre ukuthi evote, indaba yokungathembi i-process i-election ngokwayo. Khona kuyana kuyenza ukuthi abantu bengabi lethemba ukuthi bona bengaregistri bangavota, bangafaka i-change. And ezinye izinto, indaba ze-political violence. We have seen political violence kakhulu lapha eZimbabwe. Abantu betshayelwa especially 2008, even 2018 kwezinye indawo. So konke khonoku kwenza ukuthi kuyademobilize ama-youth.
Bengicela ukuthi uphosele amazwi akho enkuthazo kubantu abasakhulayo ukuze baqale ukwamukela lo mhlelo.
Ukuze sibe khona lapha esikhona namuhla akubuyanga easy. Kulabantu abafayo, kulabantu abalwayo ukuze sithole i-right yokuthi sibe sivote. It's a legacy yethu njenge-generation to protect that. Okhokho bethu, okhulu bethu, into abayilelayo ukuthi sikwanise ukuvota, mele simake sure ukuthi siyavota. And sikhangela ikusasa labantu abethu, kumele siregister ukuvota so that we elect ama-leaders alobuntu. Na esenza ama-decisions awo. Ukwenza ukuthi lathi sithole imisebenzi, ukwenza ukuthi lathi sibe lama-health policies, ukwenza ukuthi lathi sibe le-housing ezinhle.
Umnumzana Ashley Funye ngowenhlanganiso ye-Citizens Manifesto. Kweze noto lamhlanje sihlaziya umthelela weziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 eseziqinisiwe nguhulumende kulandela ukukhuphuka kwenani labantu asebehlaselwa yilomkhuhlane. Kuphatha njani abamabhizimusi? Izisebenzi zona ke? Asizweni uStandekile Mhlanga elandisa.
Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengisa ezitaladini eBulawayo Vendors and Traders Association, uNkosazana Debra Mkasa uthi lanxa bengamiswanga ukusebenza, imigoqo emitsha le iyabathinta ngoba sebeswele abathenga impahla zabo ngobuningi.
Sisendaweni ezisemthetheni sithengisa, sisebenzisa ibhayilo yethu ye-City Council. So ozikhathi zokungena lokutshayisa akade kungakazi perfect kangako siloko sisebenza as normal business but kuza sikhathaza mbijana ngoba izidolo sezizavalwa masinyane so ama customer ethu azabe siba malutshwane ngoba abantu bayasebegijimela ngemakhaya ukuthi khona lokade sisithi ngama last dying hours amntambama ayikho lapho sithola khona ama customers asekwathola njengokuba kade siwathola kuqala but njengenhlanganiso sikhangele siloko lati siyudlebe siloko sikonjectize ama informal traders ukuthi comply ngakhona lokho ama regulations ukusanitize ukugqoka ama mask ukuba la ku social distance ukuthi bengaminyane noma bethengisa noma bethengisela ama customers we sympathize labona labo kuba affected like ama big shops
umnomsana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions uthi ukuqiniswa kwemigoqo le kuzathwalisa izisebenzi amagaba avuzayo
sinanzela kakhulu lezi ndawo zokudlela ukuthi ama restaurant yize sibona ngathi zizaba affected kakhulu ngoba nxa sezivalwa masinya imali kuma restaurants isikhathi esiningi ibingena ngcono nxa abantu sebechayisile imisebenzi sebeziphumulela kodwa njengoba sekuzavalwa ngo-6 kutho ukuthi sibona ubunzima obokuthi inzuzo sozobisangena sebathola imali ngokunjalo sokule ngozi futhi yokuthi lezi sebenzi sezizahola nzima sinanzela futhi ukuthi kule ngozi yokuthi izisebenzi lazo ezinye zingamisa umsebenzi sinanzela futhi ukuthi langapha kuzakhamisa i-90%+ yabantu bazisebenza so nxa sokulala imigoqo ekhona iqondile sibili kodwa ke sithi abantu bazaqala nzima uba nabo baqhubeke bephila lula ngoba izizuzo sibalahlekile phezu kobunzima esilabo impilo yokuthi ibuya kanye ngedlula yedlule kodwa iqinisweni imali akusasa ungayisebenza esingakutsho yokuthi kuphela singabekezela kwalesi sikhathi sicele enkosini ukuthi isiphathise kodwa sikucela ukuthi abantu khona okufakiweyo okufaka nala amaqhela ama-mask okugezandla kuphela okunanzela ukuthi singaminyana sikuhlonipheni ngoba singakuhlonipha lomkhuhlane uzaphanga wehle qhubeke futhi sibuyele ku-normal business yethu sizwile njalo izisebenza ukuthi lezi ezisebenza sizininga kakhulu ezingekho essential service sofanele zoziqunywa nge-50% kodwa kule ngozi yokuthi silamanye amakhampani esiwaziyo angabe lokuganga ukuthi la sengathi hayi lina kuli-50% njengoba kulifika belingekho pay yakhona soyilithole sokuzaafektha kwizisebenzi lemuli zabo kulawo makhampani anjalo kodwa bese siqinisa futhi ukuthi amakhampani anjalo cele banakhuzeka nanzela ukuthi leyasiyo intando yomuntu yomkhuhlane abavumele behloniphe isinqumo esifake nguhulumende kodwa kungaafekthi iholo labantu lezo yisicelo esilaso kubachathi bethu
asizweni umbono kasomabhizimusi umnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla lezanu PF ngalolu daba
owakathesi iziqondiso lezi lazibulali kangako amabhizimusi ngoba silokhu sivunyelwe ukusebenza sisebenza ama-hour athize kusukela ku-8 kushaya u-6 o'clock and nxa ngikhangele vele amabhizimisi amaningi ebesevala masinyane ngenxa yalokhu kade sokusenzakala okwezigebenga lezi bese zihamba zidubula abantu zisenza lokhu lalokhu okuthiyeneyo yinto esikhangelela ubana kumele kwenzakale ukubana sisenqabele uba nomkhuhlane lowo ungamemetheki ugcine njalo usisithwalisekala uklubhu njalo ngigcwalisisa futhi ukubana ngabe uhulumende uyakukhangela especially abantu laba abanye ama-restaurant nama-takeaway abavumele ubana behlalise abantu phansi as long as besenza konke okufunakala ukubana kugcine impilo zabantu lokalesa ukuthi kona ama-standards awe-WHO aphinde akhangele futhi even amabhizimisi lawa amabhawa lawa ayimploya abantu abaningi asehlezi isikhathi eside lokhu evaliwe kuyalimaza khonokhwana ngabe uyabavulela akhangele konke lasema-casinos ama-gambling houses avule khona phana nako abantu as long as begcina iziqondiso ze-WHO kuhambe kunjalo ukwenza ukuthi umkhonomi ungagcini lawo usukholapsa total
inhlanganiso yabosomabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Retailers ibikwa isithi kufanele uhulumende achazise ukuthi imigoqo le izathatha isikhathi esinganani ukwenzela ukuthi behlele kuhle umsebenzi wabo kodwa inhlanganiso le ichayele uhulumende ihlombe ngokuqinisa lezi ziqondiso isithi kufanele njengoba inani lasebehlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 lilokhu liqansa elizweni ngimele i-Studio 7 ngikhonapha e-Washington ngingusithandekile Mhlanga.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ye-AfriForum isisungule uhlelo lokufundisa abalimi abamhlophe indlela zokuzivikela nxa bethe bahlaselwa izigebengu ikakhulu ezinsundu ngokubika kwenhlanganiso ye-Reuters kanye lentatheli zindaba ye-VOA uFranco Puglis. abezempila kahle kwelechile sebekhudaze ukuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela iCOVID-19 ngoba lomkhuhlane usumemetheka ngamandla kulelo lizwe ngokujo kwenhlanganiso ye-AP. Sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 izolo njalo kwatholakala abalikhulu lamachumi phose amabili 118 belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi amalokitshi akobulawayo athi iNkulumane, iMakhandeni le-North End yiwo ahlaselwe yi-COVID-19 ukwedlula zonke indawo kuleli dolobho. I-Reserve Bank of Zimbabwe yethule amagama amankampani agoqela i-National Foods wona ethi izawajezisa ngoba ejabhaze imali yakwamanye amazwe ayithole kuhulumente. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo, Muntungamilinkomo.